Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ku Studio 7 ngomvulo lamhlanje ke ngo lesibili mhla ka 10 kumpandula 2024 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, izikolo zivuliwe lamhla, abazali besithi babhekane lobunzima obukhulu ngenxa yesimo somnotho esilakho ukuphazamisa elakusasa labantwana.
Ezinye izitolo eziningi ezilento ezijiphileyo ezifana lamabhuku lokudla kwabantwana bayibhoding zitholakala amashopu la athengisa nge-USD abasayamukeli iviki.
Lanxa uhulumende ezitshaya isifuba ngokuthi imali yakuleyi entsha iVIC izenzile njalo isilethe ukuhlaliseka kwezomnotho, iningi likhala ngokuthi intengo yempahla izitolo siphinde yakhuphuka.
Singalinganisa nje ebantwini akade bethenga emasupermarket amakhulu, uthole ukuthi ubethenga irayisi 2 kg ngemali engamadola amabili kumbe amadola amabili alolutho, isidlula kwamadoleni amathathu, kwezinye indawo isidlula emadoleni amane.
Iningi lilindele ngabomvu ingxoxompikiswano phakathi komsekeli kamongameli weMelika unkosikazi Kamala Harris lowake waba ngumongameli umnumzana Donald Trump. Abancintisa kukhetho lokudinga umongameli lamhlantambama ePhiladelphia. Zonke lezi ndaba lezinye lizosizwa kuwona lo umsakazo. Abalwela ilungelo loluntu sebekhuthaze uhulumende ukuthi akhulule untombazana ofundayo uNicole Chavata olokhe evalelwe esitokisini ngemva kokubotshwa kwakhe elamalunga ebandla le-CCC edlula amachumi ayisikhombisa eHarare mhla ka-16 ngenyanga kaNhlangula, besetheswa icala lokuthi bengabangela udlakela ngoba beqoqa ukutshengisela. Inhlanganiso yabafundi ezinasu yona ithule umbiko isithi kusobala ukuthi uhulumende ufuna ukunyathezela amalungelo abasakhulayo, njalo kufanele uChabata akhululwe ngokutshetsha ngoba izikolo zivuliwe lamuhla lapho okumele ukuthi ngabe uyafunda khona. Inhlanganiso yababalisi ARTUZ yona ithi umbalisi umnumzana Hontongwa laye ngomunye wababotshiweyo okufanele ukuthi ngabe uyafundisa lamuhla. Bathi ugogekile njalo walahlekelwa lunyawo aye lusebenzisa ngesikhathi betshaywa ngamapholisa. Kusenjalo izikolo zivulwa nje, abazali bathi babhekane lobunzima obukhulu ngenxa yesimo somnotho esilakho ukuphazamisa elakusasa labantwana. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokhu kuza ngesikhathi kuqala itemu yesithathu lamuhla ilizwe libhekane lobunzima obukhulu ngenxa yesimo somnotho. Ukunje idola lakuleli eleZik liqhubeka lisiwa isisindo, njalo izikolo eziningi zidinga ukuba abazali babhadale imali yesikolo ngedola leMelika. Abazali abaningi bathi iholo labo alikhutshulwanga, kodwa izikolo zilokho zikhweza indleko zifuna ukuba ihambelane lentengo yempahla. Abazali abakhulume leStudio 7 baveza ukuba ukuvula kwezikolo kwethemu yesithathu le sokubashiye bemadolo nzima ngenxa yesimo somnotho. Omunye wabazali abakhulume lentatheli zindaba ngumnumzana Makhosi Mdlongwa isakhamuzi seHarare.
Kusithamulile kakhulu ngoba ezinye izitolo eziningi ezilento ezijiphileyo ezifana lamabhuku lokudla kwabantwana bayibhoding zitholakala amashopu la athengisa nge-USD abasayamukeli iziki, njalo nxa uthenga emasupermarket la amanye siwajayele intengo yeziki ingani phezulu kakhulu.
Umdlongwa usekelwe ngumnumzana Cuthbert Sibanda othi ukukhuphuka kwentengo yempahla akuhambelani leholo, njalo kuphazamisa ukubhadalela indleko zesikolo.
Kulezinye ke izikolo ezithi zona bhadala ingxenye yakhona ngamadola eMelika, enye ingxenye ngamaziki.
Umnumzana Mlungisi Mabhena uthi ukuwa kwesindo semali yeziki sokubangela ubunzima ekubhadaleni imali yesikolo yona edingakala ngedola leMelika.
Thola ukuthi abazali abaningi abayitholi i-US dollar njengokuthola abenza khona iziki. Kulabo abathola ama-US dollars balokuthi bayitshintshe ngentengo engani phezulu begcine sebebhadala amaziki lawana.
Umzali unkosikazi noMathemba Mleya uthi kalalwazi lokuthi abantwana bakhe abathathu baza kwenelisa ukuqeda isikolo kumbe ukuze sihlula phambili.
Ukuvula kwezikolo into esisindayo kakhulu. I-mental health zethu azimanga kahle ngoba uthola ukuthi imali yonke eyabibeyiwe sesihambisile abantwana ezikolo. Akukho lula sibili ngoba intengo yento zonke iyabikhuphuka. Ngapha thina siyabe siphethe amaziki. Iziki leli akusiyo yonke indawo lapho elamukelwa khona.
Kodwa okhulumela uhulumende kugaba lwezemfundo uMnumzana Dawunkana Ndoro uthi uhulumende uyazazi indubo ezibhekane nabazali esithi abangela mali kumele babhalise phansi kwenhlelo zikahulumende.
The Ministry of Primary and Secondary Education encourages community members including and especially community leaders, parents and guardians of school going children.
Ugaja lwezemfundo lukhuthaza uzulu ukuba ancinde uhulumende. Lokhu kuzanceda ukusekela imizamo kahulumende eyokuncedisa abantwana laba.
Sivula izikolo lamhlanje inhlanganiso United Nations Children's Fund UNICEF yethule umbiko othi kulabantwana abafika 500,000 abangayi esikolo ngenxa yokuswelakala kwemali. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, uMlondolozi Ndlovu.
Ingxathi ezicobongulayo zomnotho zithi kuningi eZimbabwe elingakufunda kwele Botswana ekuthuthukiseni impilo yabantu ngemali etholakala kwezemvelo ezifana lamatshe aligugu amadayimana. Lokhu kulandela ukuthi ele Botswana lithole ilitshe eledayimana elesibili ngobukhulu emhlabeni jikelele. Njalo uMongameli Mokgweetsi Masisi walelo lizwe uthi baziqhenya ngokuthi imali etholakala ekuthengiseni amatshe la isetshenziswa ekuthuthukiseni ilizwe. Intatheli izindaba iStudio 7 umqondisi Dube usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHavlon khona le kwele Botswana.
Ngemva kokuba ele Botswana libike ukuthi selitholele lidayimana, uMongameli Masisi uthe ilizwe lakhe liyaziqhenya ngokuthi imali evela kwezemvelo isetshenziswa ukuthuthukisa impilo kaZulu. Idayimani elisanda kutholakala kwele Botswana lisindo samakarati aphosa bezinkulungwane ezimbili lengxenye i-2,492 carats lingelesibili ngesisindo umhlaba wonke jikelele ngemva kwelenziwa emgodini weKimberley kwele South Africa ngomnyaka ka-1905. Umnotho weBotswana ugxile kakhulu kumadayimani. Ilizwe leli lingelesibili ngemva kwele Russia kubhizimusi yokwemba amatshe aligugula umhlaba wonke jikelele. Ngenxa yamadayimani ele Botswana lasuka kuba ngelinye lamazwe amahlanu ampofu umhlaba wonke jikelele ngomnyaka 1966 lakhuphuka laba lilizwe elinothileyo uma liqathaniswa lamanye asathuthuka kwele Africa. Indlela ele Botswana eliqhuba ngayo uhlelo lokuhlela imali evela kusikhwama semvelo isibone ingcwethi kwezomnotho kanye nezombusazwe zokuqathanisa lokusetshenziswa kwemali evela kumadayimani eZimbabwe. Ele Zimbabwe lingelesikhombisa emazweni ayimba amadayimani umhlaba wonke jikelele. Kodwa abafana lomnumzana efidlela Ncube yena ucubungula ezombusazwe bathi kuningi elingakufunda kwele Botswana.
Engakufunda kakhulu ukuthi akufanelanga kube rekhoda, akufanelanga kube lokweba, akufanelanga ezemvelo zisetshenziswe ukuthuthukisa abalutsha abasezihlalweni abaningi basale besebuyangene. Ngakho ke iZimbabwe nxa ingalandela khona lokho okwenziwe yiBotswana lamanye amazwe omhlaba asebenzise ezemvelo ngendlela efaneleyo sizathuthuka njengelizwe. Kuyadingeka kwenziwe masinyane ngokuba okwamanje ezemvelo ezembiwayo zisetshenziswa ngabalutshwane ukuba badle bona labantu ababo.
Ucubungula ngezomnotho ekwele South Africa uSkhicha Mfundo Khosi Ndlovu uthi ele Botswana lilenhlelo esicacileyo ezokusetshenziswa kwezemvelo.
IBotswana yilizwe mpela elikhaliphileyo. Sibona laphana engathi mina i-value chain, i-skills transfer, i-expertise, i-value preservation. Konke lokhu sokusebutswana njengamanje.
UMnumzana Ndlovu uqhubeke sithi indlela leBotswana liphatha ngayo udaba lokuthi kususwe isigodlo sokuhluza amadayimani eAntwerp kweleBelgium sifakwe kweleBotswana isibonelo sokuthi ilizwe lelizimisele kangakanani ukuthuthukisa umnotho.
Ngaleyo ndlela ke yes, siyavuma ukuthi amazwe kuningi abangakufunda from kwela seBotswana mayelana ngendaba yokumanage ama diamonds lokunye nje okuhambelana nezomnotho ngoba lizwe leBotswana siyalazi ukuthi ineli gijima phambili maku khulunywa nezomnotho yilo nje elilalokho abathi GDP per capita ephezulu kakhulu.
Elebotswana likhangelele ukuthengisa idiamond elisanda kulithola ngemali ephakathi kwezigidi ezingamashumi amane kusiya kwizigidi eziyinkulungwane $40 million kusiya ku-$100 million. Imali evela kumadayimani yiyo iphethe umnotho weBotswana njalo isebenza ukuthuthukisa kufana lenhlelo zempilakahle, ukwakha imigwaqo, imfundo yamahhala yesikolo sikahulumente kanye lokubona ukuthi uZulu ulamanzi ahlanzekileyo kanye lamaketsi. Noma nje eleZimbabwe lililizwe lesikhombisa kuluhlu lwamazwe ayimba amadayimani umhlaba wonke jikelele, kulokukhonona ukuthi kulutshwane lakala ekuthengiseni amatshe la okuthuthukisa impilo kaZulu. Wayengumongameli omunye umnumzana Robert Mugabe wake wethusa abaningi esithi izigidi lezigidi zemali efika i-$15 billion iyayivela ekuthengiseni amadiamond ayenjiwa emarange yanyamalala esikhwameni sikahulumente. Ngumfundisi Dube wendaba zeStudio 7 ngisabron kwele Botswana.
Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, obesetheswa icala lokubulala uRebecca Cheptegei weUganda owayeyintshantshu emdlalweni wokugijima ubikwa ebhubhile namhla kulelo lizwe, kutsho isikhulumeli sesibhedlela abekade eselatshwa kuso. Obhubhileyo ngowayethandana noRebecca njalo ubikwa wamthela ngamafutha epetrolo wasemtshisa kwathi laye lamuhla wabulawa ngamanxeba awatholayo ngalelo langa. Kubika iziphathamandla zePalestine zithi ele-Israel lihlasele indawo lapho ebekulabantu abaningi abePalestine abasuswa yimpi eGaza, kwabhubha abantu abangamachumi amane kwalimala angamachumi ayisithupha. Kodwa ele-Israel liyala ukuvuma ukuthi yilo ngempela nalisithe abanye abeqembu leHamas yatshiya abantu makhaza. Lanxa uhulumende ezitshaya isifuba ngokuthi imali yakuleli entsha iZimbabwe Gold, iZiG, izinzile njalo isilethe ukuhlaliseka kwezenotho, iningi likhala ngokuthi intengo yempahla ezitolo isiphinde yakhuphuka. Untungameli Nkomo Studio 7 usipha lolu daba.
Amabhizimusi amaningi abikwa ekhuphule intengo efuqwa yikuwa kohlonzi lweZiG kanye lokuvulwa kwezikolo ukuze athole inzuzo. Nanku phela zinengi imfanelo zabafundi ezigoqela ukudla, amayunifomu lokunye okuchiyeneyo. Nansi ingcwethi yecubungula ezenotho lenhlalakahle kaZulu umnumzana efidlela Ncube esipha imizekeliso.
Singalinganisa nje ebantwini akade bethenga emasupermarket amakhulu, uthole ukuthi ubethenga irayisi 2 kg ngemali engamadola amabili kumbe amadola amabili alolutho, isidlula kwamadoleni amathathu, kwezinye indawo isidlule emadoleni amane, kwezinye indawo kusiya ngerayisi yakhona njalo ungathola ukuthi isemadoleni amahlanu. Lokho yinto ithola ezintweni eziningi abantu abagcile kuzo abaphila ngazo, sezikhwele kakhulu kazisathinteki. Kanti ke khona lokhu kuhamba le mpilo yobuyanga, impilo yokungasebenzi, impilo yosizi, kwenza ke impilo yabantu benzima kakhulu kulalokho kade kuyikho khona.
Ngenyanga edluleyo ugatsha lukahulumende olubona ngezamanani olwezinstats lukuvumile ukuthi ngempela umnotho kawumanga kuhle ngoba intengo ikhwelile ngisho langedola laseMelika, okuyinto engavamanga. Ukukhwela kwentengo lokhu kuthwalise abantu abaningi nzima ngoba ilizwe libhekane lendlala edalwe yikungani kuhle kwezulu, okutsho ukuthi ngitsho lasemaphandleni abantu badla imbuya ngoluthi ngoba abalalutho eziphaleni. Umnumzana Vumani Ndlovu isiphathamandla senhlanganiso esebenza lozulu emaphandleni e-Rural Communities Empowerment Trust.
emakhaya abantu abanengi abalalo idola lemelika uzafumana ukuthi bona abantu abasebenzisa izigi yibo asebenkingene enkulu ngokwana intengo ngedola lemelika ihlezi ikhona phana kodwa ukukhuphukileyo izigi ngenxa yokuswela amandla ofumana ukuthi abantu abanengi abasenelisi ukufinyelela intengo efakwe ngemali yeZimbabwe kumbe ngithi ngeziki kungakho ke kudala ubunzima obukhulu kakhulukazi kudala ubunzima obukhulu okugcina sokusenza ukuthi imadlana abantu abalayo endutshwana wena leyo ingasenelisi ukuthi ithenge izinto ezimqoka ezifana lokudla.
Ngesikhathi uhulumende esethula imali yeziki ngomabasa, idola lemelika elilodwa lalilingana lamaziki alitshumi lantathu emkambo kahulumende 13. Kodwa kathesi idola lemelika elilodwa selithengwa ngamaziki alitshumi lane 14. Emkambo wensita kona idola lemelika elilodwa lithengwa ngamaziki asuka kwangamatshumi amabili lanhlanu 25 kusiya kwangamatshumi amabili lasishiyangalombili 28 okukhomba sobala ukuthi ngempela izinto kazimanga kuhle ngokutsho kwengcwethi kwezenotho. Umcebisi webhanga elikhulu lelizwe eleReserve Bank of Zimbabwe, umnumzana Persistence Gwanyanya, utshele iStudio 7 ukuthi ngempela iziki silahlekelwe luhlonzi thize. Kodwa uthi lokhu kwenzakale emkambo wensitha kuphela iBlack Market.
Umtshayi waSimba kwayiphika pha izinji, kwayiphika kumsika mphema.
Ukuwa kohlonzi lweziki kwenzakala emkambeni wensitha kubangelwa lohlelo esilalo njengohulumende lokuthi imali ibe nengi emphakathini. Ukusuke kwaba lomthelela odlula lowo owawukhangelelwe yilabo abaphethe imali. Ngikhuluma nge-de-dollarization yenzeke ngesikhathi esifitshane kulaleso esasisikhangelele. Yikho esasikukhangelele kodwa kusuke kwadlulisa amalawulo.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi injongo yakhe ngeyokuthi kusikhatshana esilandelayo uhulumende esule idola laseMelika kusetshenziswe imali yeZimbabwe kuphela. Kodwa ingcwethi zithi zizayicela isivuthiwe. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington, yimi uNtungamili Nkomo.
WezeMelika inengi lilindele ngabomvu ingxoxompikiswano phakathi komsekeli kamongameli weMelika unkosikazi Kamala Harris owebandla leDemocratic Party lowake waba ngumongameli umnumzana Donald Trump oweRepublican Party abancintisa kukhetho lokudinga umongameli abazadibana lamhla ntambama ePhiladelphia. Le ingxoxompikiswano yabo yakuqala kumkhankaso lo, njalo ingcwethi zithi ilakho ukuveza ukuthi ngubani onganqoba. UThabo Kancube weStudio 7 usethulela lolu daba oluqoqwe intatheli zindaba ye-VOA u-Anita Power.
Kubandla leRepublican Party owayengumongameli umnumzana Donald Trump uzama ukubuyela esikhundleni sokuba ngumongameli ngemva kweminyaka emine. Kubandla leDemocratic Party umsekeli kamongameli unkosikazi Kamala Harris usanda kungena kulemncintiswano, njalo uZulu uyazibuza ukuthi uzakhethwa na ukuba ngumongameli. Ingxoxompikiswano yabazangena kukhetho lukamongameli zaqhutshwa namhlanje kulandela inguquko ebekhona kwezombusazwe lokunye ikhanya sengathi iza kuba nzima. Ingxoxompikiswano kaTrump eyokugcina yakhupha umongameli Joe Biden kulomncintiswano ngemva kwamaviki ambalwa. Umnumzana Biden wazisa ukuthi akasoze ancintise kukhetho lukamongameli, wadedela umsekeli wakhe unkosikazi Harris osezahlangana lo umnumzana Trump namhlanje. Kodwa ingcwethi zithi ingxoxompikiswano le iqakathekile kakhulu, njalo ilakho ukuthiya abanengi sebekhethe ukuthi bazavotela bani ukukhetho lukamongameli. Ababili laba abazale mibono etshiyeneyo kulengxoxo mpikiswano, uTrump uthi umongameli Biden uhlakaniphile ukwedlula uHarris, ngakho uthi lengxoxo mpikiswano iza kuba lula kuye.
He is a smarter person than she is. Oh, they're waiting for the debate.
Uhlakaniphile ukwedlula uHarris ukuthi bayimelele lengxoxo mpikiswano.
Nangu uHarris ekhokha umoya ngesikhathi elungiselela lengxoxo mpikiswano.
Look, it's time to turn the page on the divisiveness. It's time to bring our country together, chart a new way forward.
Sekuyisikhathi sokuthi sichiyane lokudonselana njengelizwe. Somile sivambane sakhe elakusasa.
Ingxoxo mpikiswano kaTrump lo Biden ngoNhlangula yabukelwa ngabantu abedlula izigidi ezingamashumi amahlanu 51 million lapha eMelika. Ingcwethi zikhayelele ukuthi baningi abazabukela lingxoxo mpikiswano njalo eqakathekile kakhulu kwababili laba abazangena kukhetho lukamongameli. Ofundisa ekolijini leWake Forest University uMnumzana Nate French uthi ababili laba kuzamele batshengise ukuthi bayenelisa ukukhokhela ilizwe.
Trump has to prove that he can be president. And he has to prove to a lot of the people who are looking at him that he can be as assertive and as aggressive as he wants to be
Trump, without being the aveze ukuthi uyenelisa ukuziphatha njengomongameli. Njalo kumele atshengise abantu ukuthi uyenelisa ukuveza imbono yakhe engathuki. UKamala Harris laye kumele atshengise abantu ukuthi uyenelisa ukuziphatha njengomongameli, ukuthi uyenelisa ukuhlasela kanye lokuzibamba. Kumele aveze ukuthi uyenelisa ukwehlukanisa imbono yakhe lekaBiden, kodwa elokhu elandela okumelwa libandla lakhe.
Abaphatha lengxoxo mpikiswano bazabuza ababili laba imibuzo ngendaba ezimqoka ezifana lenotho, amalungelo abesifazane abazithweleyo, ubudlelwano lamanye amazwe phakathi kokunye. Ababili laba bazaphiwa usiba, iphepha lamanzi kanye lemizuzu emibili eyokuphendula imibuzo. Umnumzana Jeremy Suri ofundisa e-University of Texas e-Austin uthi ababili laba bazathola ithuba lokupha uZulu imibono yabo. Ingxoxo mpikiswano le ikhangelelwe ngabanengi lapha eMelika. Udaba lolu luqoqwe intathali zindaba ye-VOA u-Anita Powell, lalethulela yimi uDabo Kancube owe-Studio 7.
Abadala bathi lithulelwa ebandla. Nansi ithiwa mahlabezulu kuhlelo Live Talk. Maviki wonke ngoMvulo kusiya ngolwesihlanu. Sihlaziya kwenzakala elizweni lasemhlabeni jikelele. Ingxoxo ezijulileyo lengcwethu zezombusazwe, ezomnotho, ezokulima, ezabesifazana abasakhulayo lokunye. Ngolwesibili silani ke nje.
Lilami uThabo Kancube ontanga, Let Us Connect and Network, kuhlelo The Connection.
Ngolwesithathu ke
kuhlelo Diaspora Forum, lapho esikhangela khona ukuphila kwezizalwane zeZimbabwe eziphandle kwelizwe. Lilami uNtungameli Nkomo, ngizophisana noJonga Kandemiri.
Ngolwesine khona kwenzakalani.
Sigxila kweziphathelane lentuthuko kuhlelo Asiyisuzeni Bomama. Lilami uSithandekile Mhlanga, sizophisana lomunye wami uMavela Sihlanga Nyahuye.
Sihlanganeni kuLetho ngo-8 o'clock kusukela ngoMvulo kusiya ngolwesihlanu ku-Studio 7 Voice of America. Sisakaza kuRadio, kuFacebook nakuwebpeji yethu ethi www.voandebele.com.
Okwamanje sengilichiya ezandleni zenu lina abalaleli bethu kumlayezelo elisithumele yona nge-WhatsApp.
Studio 7, Studio 7, basakazi, siyabonga ukusithulela indaba ezimqoka ezenzakala eZimbabwe. Isimanga engilaso ngisho ukuthi kathi ubaba uMnangagwa njengalokhu uhlale phapha njengenyoni, kaluboni yini udubo olukhona eZimbabwe? kakuboni ukuhlupheka kwabantu baseZimbabwe. Udla malini yena yedwa nelanga? Bangaka abantu abalala bengadlanga? Zingaki izibhedlela ezingela mithi? Zingaki izikolo ezidilikileyo? Imingaki imigwaqo edilikileyo engahambekiyo? Ukuthi kulungise imigwaqo, kulungise ezinye izinto nje, umsebenzi wokuphapha njengenyona omdala. Hhayi, umdala ehluleka. Hayi, ngakuya ngami ngakuyachiya phansi nje omdala, sekhathele. Ngakwazi ukuthi ufunani, futhi kuloke phapha njengenyona ephapheyele, ephapheyele, izinto zibonakala elizweni.
Studio 7, kwa-studio 7, ama-audio afunda, ama-audio, kufunda abantu aba-1 every time, kufunda abantu aba-1, thina abanye mina bethu afunda. Sesasenda sasakhathala, asazi ukukhethwa kanjani, ngoba kukhuluma abantu aba-1 daily, umuntu o-1 uyabe ekhuluma. So ukuthi basenda kuphi, asazi. Sokuthi kuyakhetha ukuthi kufunda abobani.
Studio 7 linjani balaleli labasakazi bethu? Hayi, thanda nje ukulibonga izindaba esekhulela zona ezingathathi hlangothi. Ngizothanda ukuphawula indaba yaseZimbabwe le. Hayi, uhulumende lo siyambona sikuthi uyakhahlameza abantu, uthukumeza uZulu, abantu babotshwa, abelungelo loluntu babotshwa, intathele zindaba zayethuselwa. Kutsho ukuthi vele yena nguhulumende ongathandi bantu bakhe elizweni, nguhulumende nje ofuna ukuphila ngokuhlukumeza abantu. So hayi, kodwa kuzamphelela lo mgabe wayeza njengayo, so wagcina kumphelela. So abantu vele sokusitha abantu beZimbabwe bambana beqinisele behle behikithe mpela bevale ilizwe belikhiphele lidithekthele ngumnangagwa lelo umuntu ophila ngokuthusela abantu. Sho hayi, bosaxa ukuthi uhulumende eke hawukela abantu bakhe, kanti uthi wavotelwa ngabantu. So akahloniphi ilungelo loluntu ezizichazo zabantu, engaphoke ukuthusela abantu ebopha abantu.
Sanibonani basakazi abantu beStudio 7 labalaleli bonke bakaStudio 7. Alisafundi kule nsuku ama-audio ami. Mina mangaza umabutho moyo lo okhulumayo. Kade ngihleli kuliphi ilizwe okhuluma ngu-Alex Nyaka. Uthi uhleli kuliphi ilizwe abantu behlupheka kangaka, behlukunyezwa kangaka, bebotshwa masayana, betshontshwa masayana, bethotshwa masayana. Athi yena akula kuhlukumeza. Yeyi, democracy ivala into angazaziyo. Angikwazi nesikolweni. Wahamba wafunda kuhle umbeli, abantu abantu bafunda ngezigodi. Phela uma ufunde ngomuthi awuthengisa ingqondo yakho, yikho kwenziwa ngomabutho lawo. Abayibona into enje, umakhelwane babo bayahlupheka kungafana sizela bena uyazi uyashuthi. Uthi umuntu ulandile kalandaba, ngumbuso bani onjalo, ngumbuso bani. Asiyo nto yalwelwa emihlindeni. Kwalwe ukuthi abantu bonke bakhululeke, abantu bonke bathole ngokufana. Ungananzelela abantu abatholi ngokufana ngenza sokuthi kule abanye aba-opposite, labanye angikwazi. So kuyamangaza kakhulu, amandebela akithi impela.
Lawa ke bekungamazwi enu linabalaleli bethu elisithumele wona ngeWhatsApp kunombolo ezethu ezithi +12024650318. Lingasebenzisa yonalo inombolo nxa lifuna ukuthunyezelwa inhlelo zethu nsuku zonke. Inombolo ethi +12024650318. Umdlalo we-Africa Cup of Nations Qualifiers owe phakathi kweZimbabwe leCameroon usanda ukugqitshwa uyaqhubeka kathesi ngoba sebephiwe esinye njalo isikhathi sokuthi bedlale. Bekungu-0-0 ngoba sibona njalo ukuthi umdlalo lo udlalelwe enkundleni yeKampala eNelson Mandela Stadium. Khona ngale ke ngoba kungelankundla ebefanele ukuthi kudlalelwe khona kwele Zimbabwe. Ngakho ke sebenikwe i-extra time ngoba umdlalo wena kufanele ukuthi ngabe usuphelile kuyi-0-0. Luyalandela uhlelo lwe-Live Talk lapho esicubungula ukuvulwa kwezikolo lamuhla. Iningi labazali likhala ngokusilela kwemali njalo zikhangela ukuthi impahla eziningi sezikhuphukile kanye lembadalo yama-school fees. Singakagqibi uhlelo lwethu lalamhlanje ngesikhangele ebezikhokhela. lanxa uhulumende ezichaya isifuba ngokuthi imali yakuleli entsha eyezigi izinzile. Kodwa intengo yempahla isikhuphuka. Olivalelisayo yimi uzithandekele Mhlanga ngikhona pha eWashington DC. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara.